obulawayo ohlangene wavumelana ukuthi kusasa kufanele ukuthi kekuyetshengiselwa empilo akusilo kwebandla elilodwa kumbe kwe-organization eyodwa kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo olwenzakalayo kuma-department kahulumende ikakhulu khathesi sikhangele igaba lwesibhedlela sempilo abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle ekuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungalandzelela iviki leli elidluleyo thina njengebandla leMthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandlela, sayafika e-UPH, sakhuluma le-management, sakhuluma labanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha kwe-nursing. Izaphu layo ngokufanayo ibe lohlelo olufananayo. Le-civic society layo ike yafika layo empilo khona ngale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile ziyafika ukuthi zibone ukwenzakalani. Njalo izolo kube lo mhlangano ekadibizwe yi-BOPRA kodwa kwabebiza inhlangano ezitshiyatshiyeneyo. Kwahle kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khona ngale empilo ngobulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi bekuqhashwa abantu abavela kwezinye indawo. Abantwana bakhona pha kobulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho kodwa-ke yokumane vele usazi ukuthi abantu sebafake isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana lokudemonstrate nani. Abantu basuke babelelovalo. So asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxoseke kakhulu labo abalama-5 o-level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-tribalism.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Kuzama esiyenzayo sibamba izinhlanganiso ezijiyajiyeneyo nje silwisa ukuthi uhulumende ungangcono amise ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani okufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela njalo ngobani abamfanele ukuthi baqhatshwe kulandele isisekelo sombuso ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implemente i-devolution of power abantu bathole amandla ezabelweni zabo bathole imisebenzi ezindaweni zabo bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye indawo. Thina sile cost itshushini echo yokuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.